Ukungatshengiseli kubangelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza bezanu-PF bethunywa ngurhulumende kamnankagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa-ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengiseli bekhonona abakusolayo. Khathesi-ke besifuna-ke ukutshengisela-ke sikhonona-ke nge-ikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo, izimota ugadeka, amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke. Bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba ye-legitimacy, ukuthi uhulumende okhona sohulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe siluhlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwanga ngabantu. Kodwa-ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu, sisebenzisa amabhondi angelasisindawa nsuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, awezimota, ukudla kudura ezitolo kungathengi. Zonke nje izinto azibambeke eZimbabwe kubangelwa yiZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
Hayi, kuqakathekile khonokho ukuthi abantu ma besenza into enkulu kangako egangela futhi ithinta izilo zabantu bakale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlayela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekukwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke laleyo imibuzo, ibe ungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizo ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo njengo ezinesitsho abantu babhale amaphoyisa, umuntu ma esesenkingeni njalo ephiwe isizathu sokuthi lokhu sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe lakho lokhu kudalazele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze bayempini. And kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalele ezidaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane lelingwenya, babhekane namasotha ephethe impopo, bathina labo sebenayo eyabo impopo. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now nokuthi kulo mntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi usihlambe kakhulu ukuthi uzeqina usungemva kwayo kulo mntwana wamthathela umbhobho. MTC mina likhangelele kakhulu ukususa umnankagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba izamthefu ifana kathi lo mntwana ophethe isifaba.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa-ke abantu beZimbabwe ukuthi kabasuka bangayehlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni, le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC wawungaselohlelo lwethu loliyana, wawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto-ke udaba mnumzana Bheki, uthini wena?
Sibabonile abantu begijime ezidaladeni athi beshushwa ebutheni. Inkokhela siyibona ngathi ayidonti ukuthi kuliqiniso. And futhi enye into i-politics yona siyihlupha khonokho ukuthi sisuka sinanzelele sihle kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi uSikhali uboshiwe recently. And i-MTC noma ephakathi wabo kini leyo mpela bagcine bengani bafuna ukuthi bazidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina abayethe besikwazi ukuthi saba sokwenza i-politics and siyakwazi futhi ukuthi le-TTU ne-MTC ke abantu abaseduzane kakhulu, kodwa makureythwana laphana kudibulwana laphana kwangani sokufuna ukubonakala siyacasha sidlalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Sandy isebenzise kakhulu isikhathele lindlela endabantu abasebekhathele uzoba njengombeyazi isintu kudala ma ingabantu abelele usilo lusegangeni kube njalo nje owakini umfana okhwa imoli yakini uhlale ethenga aphuma phambili ashaye imoli yalaba abanye abakule inside aphume futhi ashaye ibna lonke noma lizibe limthembo okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphuma enye into enganintsha nje abantu bayagijima and esinakho kumbhali yethu yesitragi umuntu waphuma waba unfortunately wakeswa mlilo wamaphepha umfundisi lo umawarile